Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtswaka zomuhle isikhathi fast 6 olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 11 kumpalakazi 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amazwi kahulumende awukuthi umsitheli umnumzana Tobayo Mudede kasoze yatshiswe umsebenzi lanxa iminyaka yakhe yokuyaphumula isidlulile acunula amabandla aphikisayo. Uzulu wemathebeleland lasenkabazwe uchothoza amazwi ethulwe ngumcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana Christopher Mutswangwa awukuthi udaba lwegugurawundi akumelanga kukhulunywe ngalo. EleZimbabwe linanza ilanga lamalungelo oluntu izolo, inengi lisithi uhulumende omutsha kumele ahloniphe amalungelo kazulu ngokugcweleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDCT selisole amazwi kampatintambo obona ngendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye awukuthi umsitheli umnumzana Tobayo Mudede kasoze yatshiswe umsebenzi lanxa isikhathi sakhe sokuya kumpetsheni kudala sedlula. Umthetho uthi umuntu engafikisa iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu esebenza kuyabe sokumele aye kumpentsheni. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ukugcizelele lokhu ngeviki edluleyo ekwethuleni kwakhe ibhajethi yomnyaka ozayo esithi uhulumende uzamisa zonke izisebenzi zakhe esezifikise leminyaka kuqala nje ngomnyaka ozayo. Umudede yena seleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 73 years. Kodwa iphephandaba leThe Herald liviga namhlanje ukuba umphathintambo wendaba zezisebenzi ukagonye uthi umudede kasoze asuswe emsebenzini ngoba uhulumende esabudinga ubungcweti bakhe. Umudede nguye okhangelane lokuphiwa kwabantu izithupha lama-birth certificates. Eminyakeni edluleyo nguye obebhalisa abantu abavotayo njalo ubesolwa kakhulu ngamabandla aphikisayo esithi ubesebenza eyamele kubandla leZANU-PF elincedisa njalo ukuqilibezela kukhetho. Ngitsho lakathesi ibandla leMDCT lithi umudede uncedisa ibandla leZANU-PF ngokwala ukunikeza abantu izithupha ukuze benelise ukubhalisela ukuvota. Sixoxe lomgcini sihlalo waleli bandla eMelika umnumzana Dan Moyo, yena uchodoze amazwi kakagonye esithi umdede sokumele atshiswe umsebenzi.
Elinzima kakhulu ngoba umdede ngokwakhe ngumuntu esibeke saqala kudala ukuthi sithi kumele ahambe ngoba akabeli. Akameli abantu bakithi, akameli isizwe seZimbabwe ukuthi ba-register abantu bakubo in a free and fair process. And if manje avunyelwe ukuthi kube nguye oqhubekayo, that means ukuthi akukabi lomehluko esizweni sakithi. And abantu bakithi kumele baphakame bakwazi ukuthi umbuso usezandleni zabo.
Ngezinye indlela ukuba khona kukamdede elithi kuza kwenqabela ukhetho olukhululekileyo.
Kakhulu ngoba umdede ngumuntu wezanu, umuntu ovele from ekuqaleni engumuntu besilwa laye ekubeni makaphume ukuthi avumele i-process ye-free and fair election. And ma ukuthi nguye again umele aphathe isikhwama sabantu bakithi ukuthi ba-register ukuthi bavota kanjani. Sinansithi no to that, umdede kumele ahambe, umdede must go.
Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission yena unkosikazi Rita Makarau sowatshiya umsebenzi, siyazi lalimsola lisithi ngumuntu weZANU PF. Selikhangelela ukuthi ngakukhethwa umuntu onjani ukuthi athathe isikhundla sikaMakarau?
iskumla respecte umakara u iskumla esqakathekileyo ekuorganizing umsebenzi wama-elections and thina sathi umakara u akekho free and fair ngoba bengumuntu ezayo. So thina sithi umuntu uzokhethwa next ukuthi areplace umakara u kumele kube ngumuntu okhethwe ngabantu, abe ngumuntu ophuma ama-stakeholders evumelana ukuthi hayi lo nguye ozobe. Because thina sifuna i-board ye-electoral commission e-free, ekhululekileyo. And that means ukuthi ama-institutions ethu kumele abe strong, kumele aqine. And umuntu ozolida iZimbabwe Electoral Commission kumele kube umuntu o-independent, ongakhethwanga izanu but okhethwe ngabantu.
Umongameli nguye okhetha umgcinisihlalo weZEC, okungangokuthi ubaba uMnangagwa nguye olala umlando. Mazwibani ongaqondisa kuye ubaba uMnangagwa?
Mina ngithi ubaba uMnangagwa okokuqala uhlele esihlalweni awukhethwanga wabekwa. And lana sikhuluma ngendaba zabantu zempilo zokuqhubekela phambili kweZimbabwe. If ungasuthi wenza wakufakayo kuleso sihlalo ngaba ukhe kuyiso ukhiso leso sihlalo sithi wena ona stand up be a man uvuma ukuthi ngafakwa yes i-military but I'm willing ukuthi ngiqondise izinto, qondisa indaba ye-ZTC yomuntu oyirulayo ukuthi kube yi-ZTC eyabantu ngabantu. Thina Mnangagwa ngeke sikuhloniphe njengabantu beZimbabwe ngoba azangikhethe ngabantu.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika. EleZimbabwe linanze ilanga lamalungelo oluntu ele-Human Rights Day izolo. Abantu abaningi besithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele ehloniphe amalungelo oluntu ngendlela njalo esule yonke imithetho encindezelayo efana lephosa kanye le-IPA. Omunye wabalumbono ngolwela amalungelo oluntu unkosazana Kimberly Bebe.
EZimbabwe sisakhatshana ukuthi siyime laphana sisukume siselebrate lathi sibambane lomhlaba wonke sikhulume ngokuthi hayi amalungelo ethu akhangelelwe ngoba sesikubonayo ukuthi i-cabinet le enja uhulumende ogcweleyo labantu abakhethiweyo abantu ababeku-army. So mbone ngani ama-human rights sisakhatshana and maningi ama-human rights eZimbabwe alokhu esafuna ukukhangelelwa ikakhulu awombusazwe. Abantu balokhe belokwesaba ukukhuluma, abafuna ukukubona abantu lokhe besaba elinye ibandla ikakhulu lezanu PF, abantu lokhe becabanga ngezinto ezaziyenzakala ikakhulu nxa sisiya esikhathini sokhetho. Kujayele ukuba lokungahlalisekiyo, kujayele ukuba lokuthi abantu bayatshelwa ukuthi bevotele iphi party. So in terms of ama-human rights eZimbabwe sisasekhatshana.
Ibutho lithe lihluthunela uMgabe intambo zombuso elathi lifuna uZulu weZimbabwe aphile ekhululekile njalo amalungelo akhe ahlonitshwe. Siyabona ukubana ezinye iziphathamandla zebutho sezikuhulumende. Sizabona uhulumende omutsha lo ewahlonipha yini amalungelo kaZulu njengokutsho kwalo ibutho.
Mina mbona ngani nxa kade bethembisile ngempela ukuthi amalungelo abantu azohlonitshwa, abakhiphe imithetho leyi engavumeliyo abantu ukuthi be-express how they feel. Imithetho enjenge-IPA lephosa, imithetho yena le vele why ilokhu ikhona bona nxa besithi bahlonipha amalungelo abantu? Ngoba imithetho enjalo yiyo evimbela abantu ukuthi bebekwanise ukuzikhulumela, bebe lelungelo lokukhuluma lalokhu abakufunayo mayelana ngombusazwe. So mina mbona ingani into i-army eyapromisa abantu, into uMnangagwa apromisa abantu maybe uzakwenza kodwa asikakuboni. Labanye abantu esibabonayo lapha abagwejelwa ama-political crime, abantu abagwejelwa indaba zepolitiki, lokhu bekhona emajele. Mini ngokuthi abantu bona laba amalungelo abo abakawatholi amalungelo abo e-freedom of political expression le-freedom of association. So kusase lenjongo kusasele umsebenzi omkhulu kakhulu eZimbabwe nqa izinto lezi zilokho ezikhona. Then ichine zamalungelo abantu awakho ngoba abantu manje bayesaba ukuphumela egcekeni bekhulume ukuthi bazwa njani ngoba imithetho le ikhona imithetho le evimbela amalungelo abantu enjenge ayiphaliphosa and lama-political prisoners nga elokhu esejele which means amalungelo abantu awakho yebo ye abantu balelungelo lokuthi bayakwanisa ukuphuma beyivota but at the end of the day nga umuntu ephume eseyavota kumbe eseyaregistra ukuvota i-process yangikhona ngemuva ngale i-free and fair yini abantu phela balelungelo lokuvota but balelungelo lokuvota e-environmentini engela violence elokuthula. So at the end of the day ezim sisase lo msebenzi omkhulu kakhulu ngoba abantu balokwesaba and imithetho yona le evimbela abantu nemithetho engavumela abantu ukuthi bakhulume kumbe bazi-expresse mayelana ngombusazwe ilokho ikhona.
Ukhetho oluzayo lona ubona luqhutshwa ngendlela ekhululekileyo na ezasuthisa wonke umuntu?
Nangivele mbone ngamkhetho lolu into eqakathekileyo kumele kube lama-reforms ama-electoral reforms kumele kube le-free and fair process ngoba abantu abavotayo bafuna ukubakwazi ukuthi right nxa sifake ivoti yami lapha at the end sengicedile ukuvota bebe kulokuthula ivoti le ayisoze ibanjwabanjwe ivoti le ayisoze itshontshwe ngabantu abajayele ukutshontsha so thina sifuna ukubona imithetho itshintsha sifuna ukubona i-electoral commission itshintsha indlela and sifuna ukubona ikakhulu i-international community ibuya izomonitor i-process ibona ukuthi izinto zihamba ngendlela ngoba abantu bona laba abajayele ukutshontsha ukhetho lwabantu lokho bekhona in power so ukuthi sithi sifile guarantee ukuthi ukhetho lolu lubuyayo luzaba free and fair mina ngiyasola kakhulu.
UNkosazana Kimberley Pepe ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekwelebhilitane. Umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Christopher Mutswangwa secunule kakhulu uZulu weMathebeleland laseMidlands ngamazwi akhe okuthi udaba lweGugurawundi akumelanga kukhulunywe ngalo ngoba luxabanisa abantu njalo lungalethi inqubela phambili. Umnumzana Mnangagwa ngomunye weziphathamandla zeZANU-PF ezibikwa zaphatheka kulumbhuqazwe wona owabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili ezabelweni zombili. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu njalo odabuka enkabazwe lapho okwafa khona abantu abaningi umnumzana Muzincube.
Akuzwisa ubuhlungu kakhulu sibili into le ekhulunywe ngumnumzana uMthwanga njalo kuyahela kakhulu kithi thina abantu beMidlands leMathebeleland ukuthi shiwa i-government official nxa engaphuma emphakathini ikhuluma kanje thina sesilungisele ukuthi kumbeni siza kuzwa into zokuxolisana ukuthi khona le eZimbabwe abakhuluma ngayo ukuthi sonke sizama ukuthi siyakhe kuhle silothando. Into engiyibonayo ke lapha engifuna ukuthi ngiyichasise enkomo ukuthi iZANU PF nanso futhi isifuna ukuthi isebenzise i-tribalism ngoba abantu yabona ukuthi iZANU PF government yiyo yona yodwa eyathumela i-5th brigade ukuthi ihambe iyebulala abantu beMidlands leMathebeleland aso bantu besishoneni uyabo ngoba into zenezo ezikhulunywa ngomthwanga labo omnangagwa ukuthi let's let bygones be bygones kutshengisela ukuthi bona bakuthatha njengokuthi ngabantu besishoneni ababulala abantu beMathebeleland kanti kungayisikho kuliqiniso. Iqiniso yikuthi yigovernment yeZANU PF ele majority of abantu besishoneni ilabanye abantu besindebeleni ababuya bazobulala abantu bani beMidlands leMathebeleland and abantu abafayo abeMidlands leMathebeleland kwakungabantu besindebeleni njalo labantu besishoneni. So uyabona ukuthi akula tribalism la. So iZANU PF isifuna ukuthi isebenzise futhi tribalism ivale vale ibisithatha indaba leyi eGugurawundi ibisiyenza Nje injwayelo yena lehla likhulunywa ngabantu bezana uPF ukuthi hayi lina abantu besindebeleni landla buya lomzilikazi lafika lablala abantu besishoneni so hayi lati ngegugu round abantu besishoneni bafika bablala abantu besindebeleni. That's not true at all. The two are not equivalent. Kakufanani ngisho ngoba le yigovernment eyaziwayo ukuthi ile ngezana uPF elabantu besishoneni iphindwe labantu besindebeleni abaphinda bablala abantu besindebeleni baphinda bablala abanye abantu besishoneni.
Ilizwe lingaqhubekela phambili njani pho kube lokuxolelana abantu bakhomisane umlotha nxa abanye kuhulumende besithi udaba lolukalumelanga lukhulunywe ngalo?
Mina vele sengatsho kudala enkomo ukuthi indaba leyi egugurawunde nxa kungazange kukhulunywe ngayo ngendlela sibili kumele ukuthi kukhulunywe ngayo ukwenzela ukuthi khona kube lokuxolelana sibili through Truth and Reconciliation Committee leyo. Abantu beZimbabwe, we can never move on together. Ngeke sibili indaba lingakhulunywanga. Kumele kukhulunywe kwaziwe ukuthi kwahamba njani, because manje yabona ukuthi indaba zakho naziningi phela into zabo ezenziwa yizana uPF, ngoba kunje phela oDzamara labo ngabantu abanyamalalayo akwazi ukuthi bangani. In the past 15 years there's quite a lot of abantu eMashonaland that have actually been killed under the hands of izana uPF. Bonke abantu bonaba izizalwane zaseZimbabwe sifuna ukuthi sikwazi ukuthi labo babhubha njani. This is not a tribal thing, it is about getting Zimbabwe moving correctly, because there's very few people in Zimbabwe nje vele abangathi khona mina ngumuntu wesindebeleni angilafihloko lomuntu wesishoneni, mina ngumuntu wesishoneni angilafihloko ngitho labantu besindebeleni. It's a total lie in Zimbabwe.
Ikomishin ebona ngezokhetho iZimbabwe Human Rights Commission isikubeke sobala ukuthi ilayo ifuna udaba lwegugurawundi lolu lulungisiswe. Njengoba umcebisi kaMnangagwa isithi ayisoze iphathwe lindaba njalo akumelanga iphathwe, singabona yini uMnangagwa laye esala ukuyiphatha?
UMnangagwa kanti phela vele nguye waqalayo ukutshengisa khona phana kwi-inauguration yakhe ukutshengisa ukuthi indaba le vele kasoze ayiphathe. Uyakhumbula phela nkomo ukuthi nguye wathi let bygones be bygones. So labo umthwanga nje nxa bekhuluma nje ngabantu abazikhulumela belandela into kabhosi wabo wavele wayikhuluma nje nge-inauguration day ukuthi let bygones be bygones. So uMnangagwa vele ngumuntu ozimisela ukuthi vele indaba leyi angakhulumi ngayo njalo engaxolisi ebantwini be-Midlands emathepheleleni.
UMnumzana Mozi Ncube ulwela amalungelo oluntu. Inhlanganiso yeHabakuk Trust isibhalele uhulumende ngokuqakatheka kokuthi etholise abaphathwa ngumbhuqazwe wegugurawundi incwadi zokuzalwa nxa bengelazo. Kuvika uAnastasia Ndlovu.
Esigabeni semandebeleni iningi labantu elingelazo lezincwadi zatshabalala ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi, kuthi abantwana balabo bantu labo kuyehlula ukuba bazithole ngitsho lezizukulwane zabo. Abanye kuyehlula ukuba bazithole ngoba kuyabe kudingakala abafakazi, imali, njalo namahhofisi akhona akude labantu, njalo esinye isikhathi kuthiwa abantu baye eHarare ukuyalungiselwa udaba lwamaphephala. Okwamanje uhulumende uphakathi kokubhalisa ukuthathwa kwezithupha lencwadi zokuzalwa, kodwa iningi labantu selehlulekile ukuzithola, lokhu kuzenza bengenelisi ukubhalisela ukuvota. UMnumzana Nkanyiso Netha uthe bayehluleka ukuthola izithupha lencwadi zokuzalwa kudingakala abafakazi lemali engekhoyo, lalabo bafakazi abakho.
Thupha asilazo ngokuningi. Ngendlela esingalazo sikhulele kobogogo. Sengikhayela lo mntanami manje uyapasa kadesi, ngifuna ukuyamgrajuata. Ma ngifika esikolo laphana ngithi umthathise kwibhethi, bamfuna abafakazi.
Umgcini sihlalo wezapho eMathebheleland Notes uMnumzana Matthew Sibanda uthi iningi labantu abalazo incwadi zokuzalwa kunye lezithupha ethi uhulumende kalungisise lolu daba ngoba abantu babhekane lobunzima.
Sibele le ndaba yama-ID lama-birth. Silabantu asebekhulile ku-ward 15 emangwe la ku wathi 5 mawuthi yababuza ukuthi kungani lingala amabhethi lezithupha basitshela ukuthi oyise abazali babo babulawa umbhuqazwe wegugrawundi.
Olwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Fuzwayo ubike ukuba uhulumende wephula amalungelo oluntu ngokungaphi abantu incwadi zokuzalwa lezithupha. Udubo lolu selubangele ukuba inhlanganiso yezokholo iHabakuk Trust ilobe ugwalo lwezikhalazo lusiwe uhulumende. Ipetition yeHabakuk Trust ithi idalele parliamente kumele livikele uZulu kulungelo lakhe lokuba lencwadi yokuzalwa lesithupha lezinye incwadi eziqakathekileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso yabo somabhizimusi iZimbabwe Business Forum isikhuthaze umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Obert Mpofu ukuthi axoshe umsebenzi wesikomitsho wamapholisa umnumzana Augustine Chiwuri njengendlela yokulwisa inkohlakalo yamapholisa enqabelaba kwamanye amazwe ukuze evule amabhizimusi eZimbabwe. Kuviga uBenedict Nhlapo.
Inhlanganiso yeZimbabwe Forum ekhankasela ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe igxile kwele South Africa ibhalele umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Obert Mpofu incwadi isola kakhulu kwehluleka kwasikomisho wamapholisa umnumzana Augustine Chiwuri ukuqeda inkohlakalo emapholiseni. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Business Forum umnumzana Marshall Sankara uthi abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni labazokwethekela bahlaba umkhulu umkhosi ngenqwaba yama-roadblocks okutholakala kiwo amapholisa abangisana kuthola imali yesimbathiso. Ngalokho ke uthi bafuna umnumzana Chiwuri asuswe esikhundleni sakhe.
We are seeking by all means interference by Dr. Obert Mpofu to please stop Chiwuri from further corrupting and giving corruption to this policing of Zimbabwe.
Uthi osomabhizimusi abafuna ukufaka imali yabo elizweni lapho ingagcina intshontshwa yilabo okufuze bayilondoloze. Ufuna njalo kuphele umkhuba wokufaka inqwaba yama-roadblocks emgwaqweni owodwa kanye lomkhuba wokuthi abephule imithetho yomgwaqo kuthiwe babhadale imali yabo kuma-roadblock. Inkuthazo yokuxotshwa umsebenzi kwasikomiti Chiwuri isekelwa liningi lezizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkalipho Mathema uthi umnumzana Chiwuri usehlulekile ukwenza umsebenzi wakhe njengoba amapholisa esenza inkohlakalo mgceke kuthi nxa uZulu ekhonona umnumzana Chiwuri avuke ngolaka ewavikela.
Into eyenziwa ngamaphoyisa ekhaya lokhena kubizwa nge-daylight robbery. Usuka kwenye roadblock la, thole enye roadblock. Kuwo wonke lawo ma-roadblock ayikho nento ethene eyenziwayo, into efunakalayo izimali zabantu.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mduduzi Nkomo laye uyakusekela lokhu esithi kufanele kwethulwe izitshengiso ezinkulu kuwo wonke amapholisa adala amacala, hathi umnumzana Chiwuri kuphela.
Inayo nawakho amacala namaphoyisa bekantshontshe faka emaphoketini awo. Ngicabanga ukuthi omunye nomunye unecala elingafani nelomunye, kodwa kusala nje akusenguChiwuri eyedwa, izanu yonke iphelele beyikorrupt.
Umnumzana Sankara kuthaza kwethulwa kwe-video eliza qapha amacala adalwa ngamapholisa, ama-CIO, amasotsha nabalindi bamajele. Inhlanganiso yakhe ifuna kulandelwa kwemithetho yemigwaqo kube ngumsebenzi wamapholisa abomanisipala wamadolobho njengalokhu okwenzakala kwele South Africa. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ingas Entertainment.
liphiri. Dr. Malinga livuka njani sihlobo zami sithandekayo kwabulawayo egweru echolocho sithilinjani ekezi kuplumtree toti mabuyani ewange egwanda vukani sihlobo zama sivukeni siyesebenza. Kanjani livuka njani momu kachini lo msakazo wenu msakazo we Studio 7 isisondele phela ikhisimosi sihlobo sami sithandekayo selilungiselele na egoli injiva onjiva na selithumezile yini ama rice ama tastic ama mayonnaise bagcwele omalayitsha thumezani phela likhumbula ukubana ekhaya yeza ikhisimosi ekhaya bafuna ukudla labo kobulayo khona ngapho yatholakala yini imali emabhanga lingazela khodla phela lokubhalisela ukuvota. Sarele kutsho uDr. Malinga uthi ubathethelele nkosi ngoba abakwazi abakwenzayo esabela ke ngamnandi egqiba izindaba zethu zehola lika 6 o'clock kusteni likhumbule phela ukuthi ziyeza ezinye ngo 2:30 emini enkulu lingakhuthaki khonapho kodwa okwamanje ukuziphetha ebesilazo khangele ebezihamba phambili. Amazwi kahulumende akuthi umsithele umnumzana Tobaya Mudede kasoze yatshiswe umsebenzi lanxa iminyaka yakhe yokuyaphumula isidlule agcunula abebandla le-MDCT. Uzulu emandebeleni lasenkabazwe ochothoza amazwi ethulwe ngumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Christopher Mutswangwa yena othi udaba lwegugurawundi akumelanga kukhulunywe ngalo. Kwanelo kwamanje asihlanganeni njalo ngo 2:30 emini enkulu walivalelisayo ngontungamilinkomo.